Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Ngilambulela ngenjabulo kuStudio 7, ngolesihlalo mhlaka 26 kuMbimbitho 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
A national day of prayer and the fast. And invited the nation to join me and the religious leaders from all denominations to seek the help and redeeming hand of our God.
Umongameli Emerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni wokubonga owe President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe emzini wakhe owe State House eHarare.
Ikakhulu abantu abampofu. So sesibona ke abantu abanjalo sebesiya emngcwabeni wakhe besiyamkhumbula ngoba babona ukuthi bahanjelwe liqhawe labo. Kodwa siyazi bakhona abanye laba esingathi maybe imigi class. Labo bajabulela ukuthi uhambile ngoba bona bebemthatha njengomuntu omubi.
Ube ngumongameli wele Tanzania umnumzana John Magufuli obhobhe mhlaka 17 uyonale inyanga ubekiwe namuhla eChato lapho abedabuka khona kuhlelo woza Friday namuhla silo Martins Banda ihamba leqembu lakhe lendolwane Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni wokubonga nezibusiso owe-President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe emzini wakhe we-State House eHarare. Umongameli Mnangagwa uthi ubekeleli ilanga ukuba kubongwe usomandla ngezulu eliningi eline elizweni lonyaka. Iningi likhangelele ukutshaya inala okulakho ukuthuthukisa isimo somnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Embikweni awethule emkhosini womthandazo wokubonga umdali, uMongameli Mnangagwa uchasise ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
You may recall that last year
lizakhumbula ukuba ngiphawule umhlaka 16 Nhlangula 2020 ngalenzalo aba lusuku lokuthandaza lokuzincitsha ukudla. Nganxusa uzulu wonke ukuba amanene lami kanye lenkokheli zenkolo ezithiyeneyo ukuthandazela umusa kaNkulunkulu. Lizakhumbula ukuba ngiphawule umhlaka 16 Nhlangula 2020 ngalenzalo aba lusuku lokuthandaza nganxusa uzulu wonke ukuba amanene lami kanye lenkokheli zenkolo ezitshiyeneyo ukuthandazela umusa kaNkulunkulu.
Lanxa obekhokhela lumkhosi umfundisi Andrew Taunashe ubeqonqosela kokuphela ukuba lo kungumbuthano wabakukholo lwesiKristu bakhona bavele kwezinye inkolo ezibalisa olwesi-Islam. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ishmael Dua uchaze uMnangagwa njengomkhokheli ongelabandlululo kunhlangothi zonke zempilo ogoqela olokholo.
Wena Nkulunkulu wathi wena wadala abantu abatshiyeneyo ngemihlobo ukuze basebenzisane ndawonye ngendlela ezokudumisa wena. U-ED wakulalela lokho. Lamhla silapha kungelani lombala, umhlobo kumbe ezombusazwe. Ungakho sithi makabusiswe u-ED.
Umnumzana Efindlela Ncube wezokulondolozwa kwamalungelo abathengi enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association upha umbono wakhe ngalolu suku.
Wona umkhuleko muhle ukuthi wenziwe kubongwe izulu, kubongwe lokhu lalokhiyana, kodwa kakubongwanga ukuyakhuleka kuphela. Kumele izenzo zokubusa kahle zibonakale, yizo ezikhulekayo ukubusa uhlonipha amalungelo abantu, uhlonipha umthetho, uhlonipha iconstitution, ukungela corruption, kubuswa ngendlela ehlonipha abantu, yiyo indlela yokubonga uNkulunkulu.
Umnumzana Ndaniso Mpande isakhamuzi sedolobheni leGwanda laye uthi kakuncedi ukukhuluma ngomlomo okungasekelwa yizenzo.
Ngathandaze yedwa labangani bakhe khonale eHarare etshiyane lathi ngapha thina ngapha siphethe siyakhala sikhalela abazali bethu ababulalayo ngesikhathi zombhuqazwe, sikhalela abantu ababulalayo okumele ukuthi ngabe lamuhla sijabula silabo kumbe ngabe lamuhla sisokola silabo.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube yena uthi lolu luhlelo oluhle.
Kuluhlelo oluhle lolu ukuthi abantu bekhuleke bebonga izulu, kodwa akutsho ukuthi sokuza kuqula ezomnotho elizwe. Yohulumende kumele ukuthi bezame imizamo yonke ukuthi benze ukuthi ukudla konke sikutholile lathi sikwanise ukuthi sikube ngesikhe sithi sustainable than ukuthi sibe sibonga izulu. Umnotho welizwe kufadalala izinto zonke.
Ekupheleni kwengoma yelizwe ehlatshelwe ngokukhokhela kwabe police band kuthethwe umzuzu owodwa wokukhumbula abalahlekelwe yimiphefumulo, izihlobo labangane ngenxa ye-COVID-19 abakhunjulwe namhla bagoqela uBishop Abel Sande yena obhubhe mhla ka-27 Nhlolanja kuwona lo mnyaka, omunye wabafundisi obesiba yingxenye yalabo abangena imihlangano lomongameli selokhu waqalayo inhlelo zokuthandazela ilizwe ngaphansi komanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu we-Faith for the Nation Fana. Inkokheli yenkolo ezehlukeneyo ebenxusiwe ihle yasuka lapho yayahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 emveni kokuba omunye wabo uBishop Nehemiah Mtendi weZion Christian Church ecele ukuba bavunyelwe ukwenza lokho. Amaqembu agoqela ele Family Voices lele Police Band yiwo akade ecula ingoma zokholo ebezisekela umbuthano womthandazi walamhla owenzelwe Estate House eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi aphose afike amahlanu 54.8,000 ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine elizweni kusukela lolu hlelo luqalile ngenyanga edluleyo kaNhlolanja. Phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane 36.7,000 asetholakale ne-coronavirus kusukisela nyakenye leli gcikwane liqhamuka elizweni. Abazenkulungwane ezedlula amachumi amathathu lane 34.5 babo kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1.5,000.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Tanzania namhla lingcwabe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana John Magufuli ekhaya lakhe eChato kulandela ukubhubha kwakhe mhla ka-17 kuyona le inyanga. Umufi ubese kuhlandla lakhe lesibili lokubusa njalo isikhundla sakhe sesiphethwe ngunkosikazi Samia Hassan ogcotshwe ngeviki edluleyo njalo okhangelelwe ukuphatha intambo zombuso ukuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ubonge inkokheli zakwamanye amazwe labo bonke abethulele ele Tanzania amazwe enduduzo kulandela ukutshona kukamnumzana Magufuli. Umongameli Hassan ngowakuqala wesifazana ukukhokhela kwele Tanzania njalo uke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Ukuhlaziya imbali kamnumzana Magufuli lekusasa eTanzania sixoxa lomnumzana Walter Nsunguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
UMagufuli okwakuqala siyazi ukuthi wathengena wathandwa kakhulu ngabantu wamisa izinhlelo eziningi ezazibonakala sengathi zidlalisa imali. Wathatha leyo mali wayihambisa ezibhedlela, wayihambisa lapho okulabantu abampofu abazosizakala khona. Kodwa ngenxa yokuthi ipolitiki isebenza ngendlela yayo, uMagufuli uthe eseqala ukuthi athathe inyathelo kulabo bamakampani akade ehuquluza umnotho waseTanzania wabonakala sengumuntu omubi ngenxa yokuthi wayesethintela abangathintwayo ikakhulu labo abezinkampani ezivela ngaphandle kwelizwe ezivela emazweni abantu abamhlophe lokhu kwenza ukuthi uMagufuli batshintshe indlela abakhuluma ngayo ngenhlelo zakhe, bamenza umuntu olochuku, bamenza umuntu olengqondo ezingancediyo abantu baseTanzania, ikakhulu kwezamalungelo abantu, ikakhulu kwezokhetho, ikakhulu ukuphatha abantu abaphikisana laye. Kuthe kufika isikhathi sokuthi kube lo bhubhane lo COVID, wabonisa ukuthi ulengqondo yokuthi yena azicabangele lanxa abantu besithi uphikisana kakhulu ngalabo esingathi ngabe-science, kodwa yena usebenzise ingqondo yokuthi i-Afrika kufanele ukuthi isebenzise i-science yayo ukuthi ilwise ubhubhane lolu. Manje siyazi-ke ukuthi nxa uzama ukuthi ukhuphule i-Afrika ukhulume izinto ezinhle nge-Afrika bayafuna nje ukuthi bekuvale. Ngakho laye bamvalile even ngendlela afe ngayo besokungani bayamhleka ukuthi ubephikisana le-science. Ngenxa yokuthi i-Afrika singamavila okubhala imbali zethu kungenzeka ukuthi okuzakhunjulwa kakhulu yilokho ukuthi ubephikisana labantu be-science, ubephikisana lokuthi amakampani atshontshe inotho yaseTanzania.
Amaxuku abantu ababuthene ukumvalelisa langezinye nje insuku esililweni bebebaningi, kungabe kusitsho ukuthi abantu bayamthanda yini?
Bamthanda kakhulu, njengoba ngisho ukuthi ikakhulu abantu abampofu. So sesibona-ke abantu abanjalo sebesiya emngcwabeni wakhe besiyamkhumbula ngoba babona ukuthi bahanjele liqhawe labo. Kodwa siyazi ukuthi bakhona abanye laba esingathi maybe imiddle class labo bajabulela ukuthi uhambile ngoba bona bebemthatha njengomuntu omubi, njalo bebencedisana lalabo abantatha lezindaba abasuka ngaphandle kwelizwe.
Lowo othethe isikhundla sakhe ye osengumongameli kathesi,
lo othethe ulakho ukuthi ashiye indlela uMagufuli abehamba ngayo, athathe eyakhe indlela kusiya ngokuthi yena ubona sengathi iTanzania ingathola uncedo bani kulabo abefuna ukuhambisana nabo. Kodwa nxa angakhetha ukuhamba ngenhlelo lezi sithi thina i-Pan-African approach ekade isetshenziswa nguMagufuli kuzoba nzima ukuya phambili ngoba siyazi ukuthi i-Pan-African approach iyabethusa labo abahuquluza umnetho wase-Afrika. So kufanele ukuthi angene ezinyaweni zikaMagufuli zinkulu-ke iy'nyawo zikaMagufuli asazi kodwa-ke ule thuba lokuthi laye abonise ukuthi abantu bongomama labo bayakhona ukuthi bakhokhele.
Lo umnumzana Walter Sonunkulu Mbongolwane ngcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ese-South Africa. Lifetoku namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa abantu ijekiseni yokuzivikela ekutholeni umkhuhlane we-COVID-19 e-Sinopharm vaccine. Omunye wabasanda ukuxotshwa kudale lephalamende umnumzana Kucaca Phulu uthi kuyamangalisa okwenziwe libandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngunkosikazi Mathiwe Ngalo somlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda okukhanya besetshenziswa libandla elibusayo elifuna ukubhidliza ele-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ake sizwe ikhuluma ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU PF elo Gives Dube we-Studio 7.
Liyakwazi ukuthi i-attack le to try and silence. What is being silenced is not the PDP. Okuchaywa yiZANU yi-MDC Alliance ekhokelwa nguNelson Chamisa. Ngoba balokhu besilwa impi leyana e-legitimacy. Impi ye-legitimacy ayikapheli. So impi ye-legitimacy khonokani kube kulokuthi uMnangagwa is not legitimate, uMnangagwa is not legitimate. Yikho okwenza wa-withdraw ama-MPs wonke lawana ay-MDC Alliance. Awakuthiwa basebe ku-MDCG. So yikuqhubeka kwakhona khona lokhu. Of course izalo ekwenzayo ukuthi izimpi zenezo zabe zikhona within amaparty iyazithatha iziweaponize izisebenzise khulume labantu bangene esikhwameni sayo ibasebenzise in our case urukanda besingelampi layo ngoba asimazi. We're not having a fight with you. You can't call it an internal fight because he's not our member. So in the case of Uganda, which would what thing when I is an Ubana assertions to achieve your objective, you would simple as in a corner, a parliament. Wakangela tells you that objective has been achieved over as a parliament. I need a parliament. And this was a debate, the constitutional amendment number 2. So it has been achieved. And in so many other things, this is raised. But we can't be able to answer it. Because I want to know if Parliament is going to commit to pass some territory. On general, and so suppose it's interesting. Suppose it's interesting, causing many changes. If you go to the answer and look at law and order maintenance. You will see in terms of the debate how much this group of people now are calling away. You have been thing was about how much contribution they make in terms of law making, and then you will find what that's why they are being recalled where possible.
Yeah, what is the Ubabu Kolite says what Utin Babu Kolite, we are most Yakul Malapake Ubabu Polo.
I want to know about my issues, not about my problem. I want to go out of the way about the Konal. I should do not have another problem. Selefuna ukubiza umakhelwane nguye osephakathi kwendawana noma lapho yena ebe vele engekho ngisho ngoba lakhe bole said asila sizathu njalo asila sidingo sokuthi singenele ilokuzeni iNDC alliance kumbe amanye ababandla angaba aseparliament ngoba already thina eparliament kuyaziwa ukuba sike 2/3 majority which means ukuthi wona akulambe singayehluleka ukuthi siyipase nxa sifuna ukuyipasa njengebandla elizama uphila. So akula need ukuthi masingafuna ukuthi ubona sisibhakise into njalo ungakhumbula umongameli wethu nguye waqalayo ngemva kokhetho esithi no akucreate a position ka leader of the opposition manje pho nxa umuntu lo engumongameli wezanu PF esithi bona asicreate any position a leader of the opposition eparliament usozwa thina namhla nguye osefuna i-one party state njalo andabo laba bantu kuphela into ekhona ukuthi bona sokubonakala ukuthi hayi into le iproject le singani isifadalala isisiwa ngakho ke somele yabona lokho lokho ama last kicks of a dying horse olusuklaja on straws ukuthi uzame ukuthi uphefumule sokunzima laphana nxa ubudibha laphana nxa usugalula anti abantu uyabamba ngisho nani ngoba sokunzima phela laphana yinto fanele siyenzakala khonapha
lapho sizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF lo mnumzana kwacaca phulo. Ngixoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelayo enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lenze kahle iqembu leZimbabwe Warriors elinqobe eleBotswana 1-0 izolo kusihlwa. Lahle langena kuma-finals enkezo ye-Africa Cup of Nations. EleZimbabwe elilemklomelo ezitshiya ngalombili lilandela ele-Algeria kungalani yesibaya sika-Group H. Iqembu leli lizanqakelana leleZambia ngeviki ezayo. Impumela yomdlalo lo kawusoze uguqule isimo sengalani ku-Group H ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo ye-AFCON ezadlalelwa kwele Cameroon. Ingcithi kwezemidlalo yenguqu uThandazani Mzimba uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngokuphumelela kweqembu lama-Warriors.
Lokhu siyakuthakazelela kakhulu njalo siyathokoza ukubana njengelizwe elidlala umdlalo wenguqu lathi sizabe silabanye abaphumeleleyo sihlangana sikhona ngale eCameroon. Ngakho ke siyathokoza siyajabula njalo sikwamukele ngenhliziyo emhlophe. Sisuka lapho ke kumele sikunanzelele ukuthi aso kwakuqala ukuthi siye kuma-finals awe Nations Cup. Lokhu sokungwesihlanu sike sahamba lo Sande Marumo ngo-2004 sawela njalo ngo-2006 sisiya e-Egypt lo Charles Mhlaori sazokuya e-Gabon lo Callisto Pasua saphenduka futhi saya e-Egypt lo Sande Marumo khathesi nanku sesihamba lo Locus ngakho ngokwesihlanu kodwa uzananzelela ukuthi izikhathi zonke sihamba besiphelela ku-first round besingafiki kubanga lesibili
sokumele ke iqembu leli lenzeni ukuze ukuthi nxa lihamba khona ngalo ku-AFCON
lifike linqobe kulokuthi lihlala nje lisikaphansi.
Kumele sihambe ngale sibe njongo yokuthi konke esikudlalayo siyakuyina. Singabi nenjongo leyani ukuthi hayi sifuna ukuphuma kuphela ku first round. How? Kathi laba nanku aba esidlala labo. Abanye aba iAlgeria isike yafika phambili konale kuma semi-finals lama final kodwa siyadlala labo behluleke ubusidla ngakho ke kathi nxa sizahlangana kuma finals ukuza sehlula ukuthi sidlale labo ngendlela yona leyi esiyenzileyo bebuya eNational Sports Stadium besehluleke ukusidla kuyini ngithemba isikhathi samanje kusiyafika ama-finals kuqakathekile ukubana sihle siqalise ukukhankasela okokuqala imali sibone ukuthi imali efunekayo ukuthi nxa kuyiwa emidlalweni njengaleyo kungaba yimalini nxa leyo mali itholakala siqale njalo lokudinga lokuzwanana lamaqembu alabafana abazasidlalela ukube ukwenzela ukuthi kube lezivunyelwano ezenelisa ukuthi nxa umqeqeshi wethu esithi ufuna ukuthi abafana bake bahlangane kudala sikulungisile ngakho ke kuqakathekile ukuthi sihle siqale khathesi ukuthi usiyafika ama-finals lawo siyabe sivele sesizilungisele njalo sesileqembu lethu esilaziyo ukuthi abafana bajwayelene sizithembile okunye okuqakathekileyo engikubonayo ukuthi kwelakithi besithanda ukuqakathekile thekisa laba badlali abavela phandle abangadlali besekhaya kodwa ungakhangela umdlalo lo osusihambi seCameroon ohlohlileyo ngumfana obelokhu edlala khonapha eZimbabwe akunyanga zantshwala eye eTanzania kodwa ubevele edlala khonapha edlala kuFC Platinum edlala kubulawayo iChiefs simkhangelela phansi ngoba ubengaphumanga phandle kwelizwe kanti singalanyanga ezimbili ezintathu eTanzania sesimbiza
uthandazani Zimba ingcwethi kwezemidlalo yenguqu ubexoxa lo Gifts Dube Studio 7 ekwabulawayo. Hello, what's a Friday? Namhla silo Martin Sibanda ihamba leqembu lakhe lendolwane Super Sounds bephethe idlaladela kwelitsha elilesihloko esithi uyavuma. Kubika umthungameli Nkomo weStudio 7.
Isihloko sedlalade ethi uyavuma. Sisite isikhathi indolwane ithule kodwa umholi waleli qembu uMartin Sibanda uthi bebenyamalele nje bepheka loluluju asebelwethulile
sithi sintu ukusifehla kwenqama isibiko kubaleka kodwa kuyathola amandla so bengibalungiselela nje elinye idlalade elizofika ezinsizweni zabo lakhe njengoba nje ngihlala ngisenza ama album esengisebenze phezu kwawo mangisukela endolwane sihlangene kuthi uthi asay 16 kuthi ukuthi isindolwane sasebenza South Africa ku 13 album ndisenge yesukele ke no Charles ngiyedwa nga recorder ama album amathathu lena ngesithathu yokuqala bekubakhuzeni esibili kungonke zokulungisa manje ngithi uyavuma
idlalante leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi bakhohlisene kanye lale ethi amanxeba lapho uSibanda akhumbula khona ingcwele yendolwane Super Sounds uAbson Ndebele yena obhubhele engozini yemota ngo-2007
Ikhona into elokuphila ngaphakathi kwami ngalendoda esosicula sonke ukuthi makwenzeka zonke izinto ezimbi ukulahlekelwa ngumuntu nje lapha emhlabeni njengoba ngiphila kuyazi kuloko kuvuka amanxeba onalala amadala ngiloke ngimcabanga kakhulu and bangithi ngiyabheka around since ahambayo igebhi yakhe ayizange ibaleke empilweni yami.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola njani Sibanda?
Uyatholakala ke online ukhona kuma digital stores onke emhlabeni or YouTube or Spotify you name them sinawo ama hard copies ikakhulu lapha eMzansi Afrika lapho engikhona ngiseMzansi Afrika mina ababe befuna ukukhuluma nami bengakhuluma nami through my PA number 864 317 0075 noma bangifonele mina direct ku number 0623218290.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalandeli bami nabathandi bomculo kuyonke indawo ngibatshela nje ukuthi ngiyabathanda kakhulu and ngibafisela impilo enhle, ngibafisela ukuthi baphephe emkhuhlaneni yomhlaba and ngibagqugquzela ukuthi bathenge ama-originals ngoba lokho yikho kuzosenza ukuthi siqhubeke senza umusic.
Ngemva kokutshona kuka Absoni, uMartin wasala ehlabela lo Charles Ndebele beyiphethe indolwane Super Sounds kodwa bazokwehlukana baba ngabaculi abazimeleyo. Uphuma ke enkundleni uMartin Sibanda lendolwane Super Sounds ngale ethi ndomukumbuza
kanti
kusukani ngesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni owe-President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe esigodlweni se-State House eHarare obengumongameli weleTanzania uMnumzana John Magufuli obhubhe phakathi kwayonale inyanga ubekwe namhla eChato lapho abedabuka khona. Kuhlelo Woza Friday namhla sizwe uMartin Sibanda ehamba leqembu lakhe lendolwane Super Sounds. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.